So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngileli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhankaso wokhetho lwama-by-elections eBinga ezihlalweni zamakhansila ayisithupha usekuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazanqoba.
EBinga ukhanya uhulumende akasikhangeli, EBinga kukhanya thina sisemuva. So ngakhonoko nje abe-MDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi khela nini ukuthi ninabalithandi.
Kodwa abebandla lesisi bathi balethemba lokuthi yibo abazathatha zonke lezihlalo.
Ngaphandle kokuthi ivoters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo, kodwa abantu bethu siyabazi, thina siyicommunity siyazana ukuthi lwana uyavota, lwana uvotela laphana. Mbona ngani hayi siyanqoba.
Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikube kukhuluma nje kuphela, but kumbona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube kusobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhankaso wokhetho lwama-by elections eBinga olwezihlalo zamakhansila ayisithupha usukuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazake benqobe labo kulesi sigaba. Isigaba seBinga sihlezi singesebandla eliphikisayo kusukela ngomnyaka ka-2000. Sikhuluma nje uhulumende usesungule inhlelo eziningi-ningi ezijonge ukuthuthukisa lesi sigaba ezibalisa ukuqhelisa isibhedlela, ukwakha imigwaqo, ukupha izakhamizi izikebhe zokugola inhlanzi, ukwakha isikolo sokuqeqetsha abongi, ukugebha izikotsho lokunye okuningi-ningi. Ngenyanga edluleyo ibandla le-MDCT laqotshisa amakhansila kumanisipala weBinga ayisithupha esetheswa icala lokusebenzelana lebandla le-CCC. Umanisipala weBinga ulamakhansila angamachumi amabili lanye. Idale le-nomination court lihlale mhla ziku-6 kuyona le inyanga lisamukela amaphepha abazancintisa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Kudakwashe Musaka ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulabantu abangu-5 ama-councillors afakiweyo under i-CCC, yiwo ama-candidates lawo kade vele ekhona recalliweyo. Laba abahlanganisela u-councillor weKalungwizi ward, lo-councillor weSikalenge ward, u-councillor weSimathilele ward, u-councillor weSiyachilaba ward, u-councillor weKariangwe. Bonke laba bebahlanu balezikweledi ku-council, okubana yinto esaxo kwa ukubana hatshi umthetho ngumthetho phela. Abantu laba abangangeni eboxing ngoba abalandelanga okufunwa yi-constitution eZimbabwe, kumbe singathi Electoral Commission Act eZimbabwe. So yindaba ekhona engithi ngilazise ebantu beZimbabwe ukuthi kusakhangelisiswa ke lokho, ngoba i-council isikhiphile amaphepha yabhala la izincwadi, labo bavuma ukubana ngempela balezikwelede, bazivuma izikwelede zabo. So akumangalisi ukubana laba bengangeni kukhetho. Thina njengebandla leZanu PF silakho sibili ukuthokoza ngokunxa sikhangele ukubana siyawunqoba kukhetho lolo lubuyayo mhla ka-3 December. kodwa hayi angu 4 amawadzi siyawawina siyawanqoba sibili kathesi siku ground siya campaigners sikhuluma nabadala sibabonisa umsebenzi wenzwa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa bayavuma ukuba nahi akade kushotile ngukansela kuphela ofunakalayo kuyiquestion ngoba amakansela wonke kadinga we opposition ebhinga kusela kuyi 1 kuphela esinamagonde so bayabona ukuthi hatch ukubana iquestion le ibe mgceke ibe kahle sibili kumele sifake okansela abezana uPF so hayi silethemba sibili silethemba lokubana siyawina come 3 December out of angu 6 sikhayele lokubana hatch angu 4 kumbe angu 5 uyabona singawawina
khona vele kuyini obekubangela ukuthi ibandla lezana uPF lingayenzi kuhle khona ngapho esigabeni sebhinga
isizathu esikhulu esokubana ibandla lezana uPF libe linqotshwa ngamabandla aphikisayo eminyakeni edlulileyo ikubana abantu bebhinga bebekhala bethi hatshi ebhinga okanye thina sikhohlwakele ebhinga okanye uhulumende akasikhangeli ebhinga kukhanya thina sisemuva so ngakhonoko nje abe MDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi khela nini ukuthi ninabalithandi khela nini ukuthi bayakha izikolo kwezinye indawo ngapha bayakhi khela nini bafaka ama teachers college kwezinye indawo ngapha bafaki khela nini bafaka izikolo zamanesi ama polytechnic ngapha bafaki khela nini imigwaqo yethu thina ifila ilamathara khela nini alila manzi begijima ebantwini abantu labo belale lebethi baqinisile laba beopposition ngempela ufulumende akasithandi yiko kade usenzakala kodwa ke lani ngitsho ukubana nge-new dispensation le ebuyileyo balayo islogan yabo eyokuthi akula muntu ochiwayo ochiwa phandle akula ndawo echiwayo so ngakho lokho umongameli welizwe samubona eminyakeni ephelileyo ebuya ebhinga ezokhuluma ukuthi hayi bhinga lisixolele sesilungisisa lokho esasipambanisa khona abantu bamimakela umongameli welizwe bamnika ithuba lokubana eyenze lokho akukhulumayo
alo ke ngumnumzana kudakwashe Msakwa isiphathamandla sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhinga njengoba istudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lomgcini isihlalo webandla lesicc esigabeni semathepheleland north umnumzana prince dubeko sibanda saqala ukumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani
kande okwakhathesi umkhankaso kuma wodi wonke engu 6 awebhinga lapho okuya kuba khona lokhetho mhla ka 3 December so far achi kuhamba kuhle asikaboni idlakela akukabi lalabo abasiphambanisayo siyazenzela kuhle imhlangano yethu iwadi yesikhayile ukuthi mhlawumbe ungaba lodlakela eseduze legogwe kwakungani khona umkhuba ungachithekela hayi so far ama meetings ethu ahamba kuhle sokusela ngomvulo silokusiba lama meetings endaweni ezijeneyo mbona nganayi uqhubeka kuhle
manje ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho lolu luza hamba kuhle na njengoba sisizwa kuthiwa kulokukhonona ngevoters roll leyo kuthiwa iyadula kakhulu
okwakhathe sithina ngale sikhangelela ukuthi kuyahamba kuhle Chris isizathu esenza ukuthi sitho njalo ukuthi inombolo zabantu bethu abayibo abaregister ukuvota siyazazi siyakwazi ukuthi khona kwavota abantu abangaki ngale ngaphandle kokuthi ivoters roll yakho ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo kodwa abantu bethu siyabazi thina si community siyazana ukuthi lwana uyavota lwana uvotela laphana mbona ngani hayi siyanqoba
alo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini isihlalo webandla lesicc esigabeni seMathupheleland North obekhuluma le studio 7 ecingweni esebhinga Iqhuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi kusukela kunyanga ezilutshwana isanda kwedlula kubunjwe amaqhuku amaningi akuhlangothi ezijeneyo zelizwe azithi for ED kusukela kwezamatitshala izisebenzi onozindaba labanye osekumangalisa abanye liqhuku labezokholo lwesipostoli Kodwa abamaxuku la bayalandula ukuthi amabala athi 4ED amele ukuthi Emerson Dambutso ibizo likamongameli Mnangagwa besithi kumele ukuthi for economic development. Sixoxe lomunye wabokholo lwesipostoli umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikupho kukhuluma nje kuphela, but ngibona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube sobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi oluthile. Amabandla wonke elizweni awazokholo akakumelanga betholakale bekuzombangazwe, kodwa okutholakalayo ukuthi khona bona balandelana bengaphikisani lebutho elelizwe kumbe political party kumbe uhulumende welizwe lona lelo kumbe umngameli welizwe lona lelo, ngoba bona kabakhangelelanga ukubana betholakale bexotshanisa nalezombangazwe. Ngakho ke babe bekhangelane lokuthi lo okhona ngaleso sikhathi nguye lo abahamba laye, kuthi amabandla aphikisayo lawo ngamabandla phela abelama constitutions abo babe bephikisa ngendlela elabo ababona ngayo izisekelo zisekelo ama-political party abo emabandleni abo. Kodwa ke inxakaso singena ngapha kuleba laba ezamabandla ezokholo akumelanga bethathe any side, bahamba lohulumende oyabe khona kumbe umongameli oyabe khona ngaleso sikhathi.
Kanti vele khona bona labo abesonto zamapostori bengayekela ukuthi basekele umongameli oyabe khona njengokutsho kwakho, ayisonto elungileyo yini njengesikubona kwenzakala kwamanye amazwe?
Hayi, kuba kuvamekile lokhuyana ke amanye amazwe angabe elendlela zawo abenza ngazo, njengoba leli lizwe leli lizimele lathatha lavela lalo empini. Ngakho ke amabandla akhululekile ukusekela lokho okukhona uhulumende oyabe khona, kuya ngamabandla, asikuthi amabandla wonke, kuya ngokholo lwebandla lona lelo ukuthi bona basekelela bahambisane, ngobana amabandla wonke ayakhuleka ekhulekeli lizwe ukuthi libe lokuthula. So ke khonokere kwenzakala ukuthi khona bengameli khatshana kodwa besondele duzane kubakhokheli bezama-political parties kumbe abakhokheli bakahulumente, bebeke imikhuleko bebalethe enkosini ukwenzela ukuthi kungabi lodlame kodwa ke kube lokuthula. So amabandla kasozimelele khatshana, amabandla kasondele phansi kukahulumente ukwenzela ukuthi bebeke izandla zabo bekhuleke bekhulekela ukuthi khwe nxa kusiba lokhetho ukhetho lolu lube lokuthula. Siyibona ngaleyo ndlela. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Max Mkandla ongomunye wabokholo lwesipostoli ubexoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwemunye 9 obelethe umntwana oyinkazana izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uziphilele kuhle. Luntombazana ubikwa ebelethe ngokuhlinzwa. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi imizamo yokubuyela kumanyano we-Commonwealth okwenziwa ngeleZimbabwe ilakho ukungaphumeleli ngoba iqula eliselizweni elomanyano lo lizahlolisisa indaba ezifana lombuso okhululekileyo okuyinto esilelayo kuhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Bah. Sanibonani basakazi bethu nonke ku Studio 7 abalaleli be Studio 7 olibulisayo lapha kumdala Khumalo ngilane egoli bakwethu endithanda ukuphawula kukho ke namhla lapha inkulumo le eyakhulunywa ngusizi Mchiroza ephendula umdenda lapho wayethi yena kungathiwa amashona yiwo avuzisa amaphepha ama examinations wenziwa lishona elilodwa lalolelo shona lasifela ngaleso sikhathi endithanda ukuphawula ke lapha ngkunkulumo yakhe ikuthi kusuka ngo 1980 lo minister azaza akwenze lokho kuzofika namuhla khona le mashona lendi kwenzakala phose iminyaka yonke ukuthi amaphepha avuziswe iminyaka yonke lo nyaka nje lo isiphethe kuba nje abantwana besikolo abangedlula i 100 kodwa ekubanjeni kwalabo bantwana akula muntu omdala obanjiweyo onguye owabanikeza lawo maphepha bangakike abangabanjwanga khona le mashona lendi bela lawo maphepha ngoba ababanjwe bangu 100 kuphela so uChiroza angacatshi ngomunwe amashona abantu abazonde kuzondwa izenzo zawo ezimbi ngiyabonga
Studio 7 ninjani nazi hlobo zami siphilile hayi mina ngiphilile kodwa umoya wami awukho right ngendlela iZimbabwe eyenza ngakhona ipolitics yethu eZimbabwe is not targeting iparty ebusa ruling party is targeting imihlobo which is very bad ma ungaqala nokubhekana nendaba zomhlobo then you are not in politics you are a tribalist so iZimbabwe ifana ne Rwanda iZimbabwe ifani ne Rwanda ne Burundi no iZimbabwe was one country engana problem kodwa namhlanje sokulabantu abathi abangazanga bakubona la manager zanga kubona kuthiwa if you talk about kuthiwa then what happened makuthiwa what resources did we get ngoba into yayidumile lapha zinkomo kwakukhulunywa ngenkomo now people are talking about ukuthi sasine infrastructure eBulawayo yayingasebenzi kwakunganamisebenzi kwakungalani abantu babekhangela inkomo leyo ukuthi nje hayi ukulima nenkomo kuphela then amakhiwa abuya nendlela zabo lezi ezokwakha ama infrastructure idropo nani then that's fine amakhiwa abuya leya indlela baqalisa ukubusa ngiyabe indlela ogavidodi bethethe labo kowilison then from there kwabuya ke isigebenga usmith laye kwaqhubeka iplazi lake liseselukhwe kwaqhubeka wasebenza kanjani wasebuya lento le basebebuya lento amakhiwa abuya lento le kuthiwa icapital city that's how into engibona ukuthi lapha abantu balahleka khona iCapital City kwakusenziwa ukuthi isigodlo lapho ufikela khona uma ubuya kwelilizwe uma uzophindisa uzathola umuntu ophetheyo khona lapho engubani enguWilson engubani enguSmith so now thina we are dividing ourselves angikwazi ukuthi siyapi hayi abantu bathi bafundile bafunda ubandlululo abafundanga ukuthi ilizwe lifanele liyena thank you
ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 la kulaleli bonke jikelele ngithi phephani siya ku December manje ezindleleni sihamba khona sihlonophaneni bantu besikhalangeni bantu besindebeleni bantu besishoneni angikhethi mhlobo igama ngugodbrook Khumalo ngizela ejotho lubhalo udaba enkulu oludaba lwe-CCC ngithi lana ngikhala ngendaba ye-leadership singaniki ichamisa amandla kube nguyo siphathayo kuyonke into nguyo ophoyinta ama-ministers nguyo ophoyinta ama-vice president ebe babili njenge-ZANU-PF singagobi kwe-ZANU-PF selibona i-CCC libandla elikhulu elingagudluza ibandla le-ZANU-PF but singaniki wonke amandla uchamisa la ephathe njengomgabe kube nguyo siphethe ophethe eZimbabwe kube ne-top 6 njengala-South Africa kube ne-top 6 kube ne-vice president kube ne-president kube ne-secretary vice secretary kube ne-chairperson kube ne-treasure top 6 njengala South Africa and kungabi ngabantu beshiwe yarara kuphela kube labantu bakubulawayo kube nomuntu wemathebeni north kube umuntu emathebeni south kube umuntu wemidlands kube nomuntu emashonal east upresident ngahlela isikhathi eside bengayikophi kwezanu-PF ukuthi uvice president mabili kanjani asikufuni lokuthi ibandla esilihloniphayo esikwanga ibandla elikhulu noba ngingumsekeli webandla wemthokazi republic party but i-CCC ngiyayibona libandla elibandla elikhulu elingagudlisa iZANU-PF but bengicela benze njalo ostela usizi bangicela lifikise emlezo wami phambili la liyebonisana naba labakhulukhulu nale phezulu naphezukile ukuthi guys cela kube top 6 kungabi ngichamisa namandla singani ngichamisa amandla wonke no akukho njalo njalo iba ngisihlonipha isisi but for ukuthi ube namavasi futhi amathawa yi-4 3 years funa kube njalo thina sikhombe ukuthi kulokubandlulana phakathi sicela kube ukuthi wonke amaprovinci ayakhetha
sifinyelele ku-Studio 7 kubo bonke abakhona ku-Studio 7 siyabonga ukubandakanyeka endaweni yezitini zonke zayenzakala ekhaya ku-Studio 7 ndingelela bonke nje abaphathi inhlelo zonke zase-Studio 7 heyi mina ngizobuhlungu kakhulu ngezana heyi ngizobuhlungu kakhulu kanti uma ngabheka labo bhuti ogawule ujoseph achuma ushithi kakhulu yonke into eyenzakala ezimbabwe abayibona sithwele nzima kangaka abantu aba bonke begcwele iganga ushithi bona bababili abalaba bobanani bayenele hhayi kodwa imali yodeza inesono shem imali lesono baqinisa ukuthi imali yathengisa ilizwe namanje nawe ujoseph abaitheza phambi kwabantu emehlweni bekhangele bethi zani right ezani ibulala abantu yenza yonke into imikhuba emibi yodwa lizwe livuthuka siba zimvu uthi esifana lelanami elingakhona kuloko bathi kurayithi kuyahayi kuzabarayithi kuzabarayithi belandele inyoka engumnakagwe beyilandele emuva beyibona ukuthi yinyoka mpela kodwa siqeda abantwana basezimbabwe singagadalekile indebele lishona yini kodwa loko eqedile kodwa loko bethi hayi kurayithi indaba yemali nje gawule lojosefa nabo bonke bona babezane kodwa cabike licabangele abantwana bena liziqhenye ngabantwana basezimbabwe hhayi itsho ukuthi lilandelele umuntu libona ukuthi uyabulala abantu kodwa libenza ukuthi umuntu nabanye abantwana basemajele abanye basezibhedlela abanjani kodwa kuthiwa liba right yini kumele ukuthi aliba liprotekta abantu bana laba abasezibhedlela abagulayo abanjani abatshaywa izandla kuyukuthi liyabalwela kodwa yini libatshayayo kodwa kuthiwa linelibusayo into le kumele ibonakale isenzaka ngabantu abalwisa umbuso wezandla hhayi abezane kibo abawulala abantwana kuthi bengatholi into eyenzakala ezimbabwe libabi kakhulu bantu bezane lonke nomambane noma ungalasikhundla noma ulesikhundla kodwa libabi ngoba into eliyenzayo lisebenzisa aliyazi lonke
amabhuku namatshono Studio 7 ya kulo hlupho ke la ngizwa kuthiwa umnankagwa uthi ufuna ukubuyela ku-Commonwealth kanti usekwazi yini ukuthi uyabe winile yini next year kanti next year isifikile kakame lo mdala ke sifuna ukuthi next year kuyaphumani yena angazama ukuthi abe sitshela ngo-Vision 2030 kakame kungena abanye kanti ungakhuluma ngokuthi ufuna ukubuyela ku-Commonwealth ama-elections esenziwa kusasa mani ama-elections qale enziwe sibone ngombe uyabuyela sibone ukuthi siyanga labo believe gawulela ayelekele ukukhompe ama-elections e-America lawezimbabwe ezimbabwe akula ama-elections lapha kuse-game park ewange national park okuliwa khona abantu batshona ezinye inyamazana zitshona zigijimisa ezinye abantu betshona betshaywa begijinyiswa bebhuqwa you can't compare ama-elections e-America lawezimbabwe gawulela nxa kuthiwa utholani uyazihawulela uhlale cholo che makhaya bona ngapha
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amavoti okhetho lwe-midterm elections elokhu ebalwa ngemva kweviki kwezinye izigaba lolu khetho lokho kungakakhanyi ukuthi kuhamba njani kubikwa impumela izathatha isikhathi ngoba amavoti athunyezwayo avela endaweni ezithiyeneyo zelizwe kulawo asephumile ibandla lama-Democrats yilo elikhokhelayo edalele Senate kuthi edalele the House akukacaci ngoba lokhe kulezigaba ezifika phose ichumi ezingakaqeda ukubalwa. Kolunye udaba, izizalane zeZimbabwe esihlala emazweni zithi lokhe zilwisa ukuthi lazo zivunyelwe ukuvota zingaphandle kwelizwe. Sixoxe lomunye walaba abaqhuba umkhankaso wokuthi bavunyelwe ukuvota besamazweni aphetheya umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Kungani iZimbabwe isiba yiyo yodwa ehluleka ukuthi abantu bavote nxa bengekho ekhaya? Khonapha nje sikhuluma nje amapolisa labanye abasebenza kuma embassies angekho elizweni nxa kuvota bayavota laba ngabantu kanti kwehlulani ukuthi khona wonke nje umuntu ongekho eZimbabwe anikwe lelo lungelo elokuthi avote. Enye njalo into ekhona ebuhlungunye ukuthi xa ungakhayela amanye amazwe eHarare laphana kwi-embassy ye-South Africa, kwi-embassy ye-Mozambique, nxa kulokhetho emazweni abo siyababona belayinile laphana bevota. Kuthi kuthi khona asiyo nto esingathi khona ayenzakali, ayenelisi ukuthi yenzakali. Yikho lapho kumele sibuze khona ukuthi khona how. Lawa amabandla anjengabo SADC, labo AU, angaphi nxa sisendabeni enje. Ngoba yilo anti esibakhangelela ukuthi khona bancedise njengoba belezisekelo zokuvota abalazo, abazinikezayo, abazikhiphayo. Kanti-ke baba ngaphi nxa sesibuya endabeni yeZimbabwe.
Manje pho lithi kuthiweni ngodaba lonalolo olokuvota abantu bengekho elizweni njengoba kukhanya wona amabandla aphikisayo engafakanga umfutho.
Hayi, ayisikuthi akula lutho elwenziwayo. Hayi, kuningi okwenziwayo ba, kuningi kakhulu okwenziwayo. Into nje engimele sibeyazi ukuthi khona lapha silisana lomuntu lebandla elivele lona. Hayi, liyayazi ukuthi khona i-vote yiyo kuphela into engalikhipha elokhuzeni ekubeni ekubuseni. So bayenza yonke indlela abayaziyo, abayizamayo, abasebeyisebenzisile ukuthi khona kungavotwa ngabantu abaningi eZimbabwe. So ke senzani-ke thina ezinye izinto nje. Hayi, okunye akukhulunywa phela ukuthi ukhulume wazise umuntu ukuthi khona hawu mina ngiza kuchaya ngalesi sibhakera kumbe mina ngenza lokhu. Into nje khona emgceke eyaziwa ngumuntu wonke ekuthi khona siyenzani ukuthi sincedise ukuthi kube lo vote. Into yokuncedisa lokusupporta ukuthi abantu beregister khonoko nje hayi kuyenziwa kakhulu. Ungakhangela amalokhuzeni ama-WhatsApp group, ungakhangela ama-group awelokhuzeni awezombusazwe, ungakhangela kulamanye ama-group angelani lezombusazwe, ama-civic groups, bonke laba babhizi benza ukuthi khona kurejistwe abantu abaningi. Nxa ngingahambanga mina ngihluleke ukuthi khona ngiye khona ekhaya ngiyovota, kumbe ngiswele lelo ngiswele le ndlela ukuthi ngivote njengoba ngikwalisiwe ukuthi ngivote ngako. Kodwa mina ngingedwa ngizabakwazi ukuthi khona ngincedise abantu abangaki, abahlanu, abane, abangu-100 ekhaya ukuthi bavote. Lokho yinto enkulu eyenziwayo kabi.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seFlorida khona lapha kwele Melika.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Ngikhonja njanga window mthova. Ngikhonja njanga window mthova. Zwan. Kontanjanga window mthova. Zwa, kontanjanga window mthova. Manai, kontanjanga window mthova. Zwa, kontanjanga window mthova. Zwa, kontanjanga window mthova. Zwa, kontanjanga window mthova. Zwa, bathengu lova. Uthara skela kuthiwa namhlanje alova. Uyazi ngilisenteneya, uthi kimi yena akalanda buzonlobola. Asasikile dingi yaqombola. Ngikuthabu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ningabala ngapha njengamabire enqola ngikhonja njanga window mthova khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova manai khonja njanga window mthova zwa 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 mina so pare I plan jenga chombe mbare ngilenka njenga donke tare azwakali nje mina njenga chukele sawe ungimelele mawusuvaya mafuna manamba minzo kaya okwabafazi li demon sokufuna magaya mathi mina ng strong njenga paule power paule power konja njanga window mthova konja njanga window mthova zwa konja njanga window mthova zwa konja njanga window mthova manai, konja njanga window mthova. Zwa, 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 ayisuka.
Konjwe njengo windi womchova ngumanayini ke lo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections ebhinga ezihlalweni zamakhansela ayisithupha usekuzinga eliphezulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.